Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mtoka zomuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesine mhla ka 8 Lwezi 2018 igama lami ngu Kips Dube. Endabeni zethu namhlanje kubhubha abantu abangamashumi amane lasikhombisa 47 engozini yomgwaqo kwele Zimbabwe.
Ngiyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi singasola abantu sithi hayi yi-human error ngomthayeli oyabe ephambanisile, kodwa phela nakho kasizameni lathi ukuthi khona sakheni imigwaqo wethu.
Abantu bakhala okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Ngisematrakini la ngakhangela kathesi imoto amatraki adlula bhedeyi eboda lapha e-Bedbridge la, for example, afike emiswe laphana kufakwa okungemthetho okuningi. Umuntu okusizayo uba ngathi kumbe kake ufuna ukubhadala ukuthi wenze lowo msebenzi.
Umongameli Donald Trump uthi lokho onguye obusayo loba ibandla lakhe liguqwe okumangalisayo kukhetho lokudinga amalunga e-House of Representatives.
This election marks the largest Senate gains for a president's party in a first midterm election since at least President Kennedy's in 1962.
Ukhetho lolu ngolokuqala ukuthi ibandla likamongameli lithole izihlalo eziningi kudala le-Senate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abangamajumi amane lasikhombisa 47 abafele engozini yokutshayana kwamabhasi amabili eRusape izolo ntambama. Amabhasi la ngeye Smart Express le Bolt Cutter, njalo amapolisa athi angqikelane ngamakhanda. Inani labafileyo libikwa lilakho ukuqonga ngoba kulabantu abaningi abalimale kakhulu abasesimeni esibi ezibhedlela. Untungameli Gomo we Studio 7 uqoqe lo mweli weBhinga North edale lePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Spanda othi uhulumende kumele alungise njalo aqhelise imigwaqo.
Ngabe khona kuthiwa khona imigwaqo yethu ijuwalayo iyileyana eyokuthi imota nxa ziphambana ezivela phambi kweyinye eziphambana aphambana layo ethole ukuthi mhlawumbe esenta lapha asomzila nje odwetshiweyo, kodwa kule bange sokuthi ezinye zihambela ngapha ezinye zihambela ngale, kuba nzima ukuthi imota zenze ama-head on zithayane amakhada. So-ke ye ngiyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi singasola abantu sithi hayi yi-human error ngomthayeli oyabe ephambanisile, kodwa phela nakho kasizameni lathi ukuthi khona sakheni imigwaqo wethu ngendlela eyakwenza ukuthi noma umtshayeli ephambanisile singalahlekelwa zimpilo ngendlela esilahlekelwe ngazo. So ngokubona kwami imigwaqo yethu incane kakhulu, imigwaqo yethu mibi. Khonapho kanye asikabikwazi njengoba amapholisa esitsho ukuthi asazama ukuthi ekhangelisise ukuthi kungabe kuyini okubangele le ingozi. Kwesinye isikhathi ungamangala ukuthi uthole ukuthi omunye walaba abatshayeli mhlawumbe bezama ukuvika igodi elisemgwaqweni wangena kuleni yalomunye ovelela kwenye isayidi bayabetshaya. Konke kubuyela emgwaqweni yethu. Ngabe siyazama ukuthi sisebenze silungisise imigwaqo yethu ibe imigwaqo yokuthi nxa abantu betshayela lo yenza iphutha engaqeda impilo zabantu abaningi, kodwa kathesi omunye angaziyenza iphutha nje noma elincane okunganani kuyachitheka igazi, lapho kusuka kube yiproblem.
Kodwa uyakuvuma ukuthi abatshayeli labo basuke begijime kakhulu?
Lelo liqiniso. Ngiyakuvuma ukuthi kwesinye isikhathi ukugijima yikho okubangela ingozi. Lokho kukhona kutholakele kuma-investigations ake ayenziwa ngemva atshengisa ukuthi hhayi kwesinye isikhathi i-ED yiso esicontributa kakhulu engozini lezi esikizo. Kodwa phela anti abona ukuthi i-problem esiba layo njengoba ngisitsho Nkomo, imoto ezihamba ngazo ziyagijima, abantu bakhona labo nawe unjenje awungeke wafuna ukuthi ungene ebhasini ehamba ngo-60 km an hour. akekho umuntu ofuna ukuhamba ngebhasi ehamba embijana embijana. Abantu baye befuna ibhasi yakwenza ukuthi at least befika lapho abaya khona, benza amabhizimusi abafuna ukuwayenza, bebuyele lapho abafuna ukuya khona. Hatshi ukuthi abantu bayafuna imota egijima kakhulu, baye bengafuna imota egijima kakhulu, but baye befuna imota at least etshengisa ukuthi ngabahambisi lapho abafuna ukuyafika khona, bekwenza abafuna ukuthi bekwenze bekuphethe. So ukugijima, yes, it's part and parcel of the problem, but ukugijima basoze beyekele ngoba imota lezi abantu asebehamba ngazo kulezi nsuku vele iziqhubu zakhona ngeziphezulu. So kufuze ukuthi sizilungisele lezi zimota imigwaqo ezilingeneyo eyakwenza ukuthi nxa behamba behambe kuhle, noma begijima kodwa bengakwanisi ukuthi behlangane lezinye izimota abaphambana lazo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBhinga North edala lePhalamende, sixoxe laye ekuBulawayo. Labanye abantu abasola kakhulu okwethulwe ngumnumzana Kane Matema, umphathintambo wendaba zasekhaya, othi amapholisa azathwalisa nzima amalunga ebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa angatshengisela emigwaqweni. Bathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe siyabavumela ukuthi batshengisele emgwaqweni. USithandekile Mhlanga uxoxa ngodaba lolu lomnumzana Reason Masiza kanye lomnumzana Khumbulani Ncube. Uma siza usungula lolu daba,
akukho kahle bazama ukwethusela ukuthi bebuse ngobundlovu kayiphikiswa, baqhubeka lapho kugcine khona umgabe. So leyo nto kumele ukuthi iphele, kodwa abantu mabengasatyiswa ikhona lokhu, njengokuthi ngombuso kaSmith abantu abazange bebe le ndaba ukuthi amathiwa ayesethusela abantu ngembobho, kodwa balwa balwa ngokubelwela uhulumende wencindezelo waze wawafu wabe lenkululeko. Namhlanje sihlukuluzwa izanu sizalwa, kodwa sifika ngokuthula sitshengisela beze begoba uphondo, ngoba namhlanje umnotho siyawubona uyawa, into abayikwanisa ukuthi beyilungiswe asisela mali esebenzayo elizweni. Ilizwe lifile, ngitsho le-infrastructure yonke iwile, sokufela ukuthi abantu befe. So kungeke size sife, kungangcono sife sibulawa yuhulumende wezanu, kodwa lokho sizakwenza sitshengisele. Mina ngithi akuye phambili kutshengiselwe, kungayethuselwa ngomathema laba asebesikhomba ngomunye bekhomba i-MDC bethi ingatshengiseli, akuqhutheke kutshengisele sise.
Hayi, kulungile, sibongile kakhulu umbono wenu umnumzana Masiza Sibanda.
Ngiyabonga kakhulu, libe langelihle.
Mina ibizo lami nguKhumbulani Ncube, ekhaya mvela eBhinga eZimbabwe, esiyadinda esigabeni sechitete. Hayi, mina indaba ye-MDC lombuso weZimbabwe amboni kufanele ukuthi ngabe abantu nxa bedemonstrator besola abakusolayo maqondana lombuso kahulumende ukhona eZimbabwe, amboni kuqondile ukuthi ngabe bayethusela, ngabe bayachaya nxa ukuthi baye besola maqondana lempilo zabo, ukuthi baye bekhangela ukuthi bephile ngcono. Pho uhulumende nxa esebuya esola imbono yabantu, mbona kungalunganga. Kumele ukuthi ngabe nxa enguhulumende oqondileyo olungileyo eyamukela imbono yabantu kwenzela ukuthi alungise ilizwe ndawonye labantu, ngenxa ukuthi amandla ombuso kahulumende okhona uyabe wathethe ebantwini. Pho nxa sesola elokho okuyakumela ukuthi abantu okubonwa ngabantu, uyabe ngasenguhulumende wabantu, uyabe senguhulumende wemuli yakhe. Ngenxa yokuthi uhulumende nguhulumende ngabantu, asohulumende ngokwentando yakhe. Kungakho uhulumende kumele ukuthi elandele imbono yabantu, ezwe izikhalazo zabantu, kwenzela ukuthi abantu bemsupporte.
Lo ngumnumzana Khumbulani Ncube, umlaleli weStudio 7 oseGaborone kweLebotswana. Sizwe njalo lo mnumzana Reason Masiza Sibanda ubekhuluma ekwele South Africa. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphephandaba leHerald libika ukuthi izisebenzi zikahulumende zithi sezifuna ukuhola amadola eMelika athi ama-bond notes angemukelwa ngabanikazi bezitolo. Bathi kabafuni njalo ukuhola kusetshenziswa ama-RTGS. Iphephandaba leChronic libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abanye bakhe kwele Guinea ukuthi izwekazi le-Afrika lizathuthuka nxa inkokheli ingasebenza ndawonye. Iphephandaba le-Newsday libika njalo ukuthi inkampani ye-Wange Colliery
isimiswe ukusebenzelana leZimbabwe Stock Exchange kulandela ukubhidlika kwayo osokuvuselelwa ngabantu abakhethwe nguhulumende.
Zwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba. Okunengi kuyalandela.
Le iStudio 7 lisuzwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington DC. Soke isikhathi senu kwamanje ukuthi like liyethule lani phela ongani liyafisa ukuthi lisitshele khona. Olakho ke esifubeni sakho ulakho ukuthi usitshele ukuthi phela kwenzakalani endaweni yakho. Nampa abanye abantu abasithumezele imlayezelo yabo. Ake sizwe ukuthi bathi.
Mina ngu-Eke Moyo, ngihlala eGwanda esigabeni seNkhwane. Silohlupho lwamasela abatshontshe izifuyo, inkomo lembuzi. Sebethatha nje isibaya sonke bethiye umuntu engelalutho, amanye amasela azakala kulanto eyenzakalayo.
Igama lami nguSolomon Nganyoni lapha South Africa eJohannesburg. Yabona into ehlupha ekhaya into engathi mina ngiyibona ngathi yahlupha indaba yokuthi ungabheka uhulumeni wethu ukhala ngemali kodwa nje abantu abakwenzayo on the ground into abayenzayo yabona uyamangala ukuthi abantu labashiwa baneproblem yemali bafuna imali ingene ekhaya isebenze loba kumbe nje angazi into abayifunayo ngoba ungabheka kathi itesi ngisematrakini la ngakhangela kathesi imoto amatraki adlula bhedeyi eboda lapha ebedbridge la for example afike emiswe laphana kufakwa kungemithetho okuningi. Umuntu okusizayo uba ngathi kumbe kake ufuna ukubhadala ukuthi wenze lowo msebenzi. Ama-truck aza kuma i-day, 2 days or so on, delay business. Yabona, a delay business ungabheki lo leyi one lapha ingenisa imali efika kubo over 2000 rands of which ungakhangela i-TIP ukhangele ilokuze le ikhuphoni le ama-target leli. Lento ezinjalo so over 2000 rands imali engena i-truck e1 ukucross ama yithi eZambia yabona. So ke manje into enjalo inkampani eziningi sezikhetha ukungena usezindlela yeButswana bebalekela lawo ma delays right. Imali ebefuza ingene isebenze uhulumeni ongelamali imsebenzile. Kathesi sisebenze ekabesha befike kaZungulu ingene Livingstone sesithi sebebalekela iZimbabwe. Why bona bengaboni indaba leyo nje ukuthi makuyuthi shortage of manpower beemploy abantu abaningi. Bebona ukuthi abantu aba bebe imali i-truck yonke engenayo njima leZimbabwe. Right, imagine makuyuthi ilingenisa 10,000 ama-truck ngelanga ayadlula by 2000 imalini. Imali ayiye uthenga imithi abantu bethola imithi esibedlela abantu abasokolayo ayikusebenzela abantu imali yona leyo right. Ngathesi nje njengoba selibalekelwa amatrakala ngisebenza manje fuze ngiyeshesingekhongo fuze ngibefuze ngingene neZimbabwe sesiyane ngale egangeni le ngoba nje bathi eZimbabwe kunama-delays yabona. Kuyabe kukhonga umiso ungabona mawukrosa e-South African side eZimbabwe ngale it won't take 30 minutes ungaye eZimbabwe yefuse 10 hours one day umila pha kumelwane amahofisi abamaningi ayafuze kwenziwe into iphepha into eyi-1 kube nabantu ayi-5 ungena lapho ephuma lapho ungena pha kuyothi yenziwe umuntu oyi-1 a simple thing into edlula ku-transit ayiye eZimbabwe iyale yabona kuba kwenzelana okuinto okunjalo abafundi nje kwamanye amazwe ukuthi benze into ezabenzela imali yabona yinto esikhala ngayo ukuthi kanti abantu bebekhaya kuthiwa kulaa mali into ehlupha eZimbabwe i-competence hatsho ukuthi uthi ibizwa ila mali
Ah, imali khona kodwa abantu abayibamba imali ukuthi abantu bakho abafundi bethatha imali bese bejontshile nje. Yeah, isikhalazo sami ngathi wale afikisa isikhalazo leso kube yimbe ku live talk sikhulunywe isikhalazo leso kube nomuntu la wabona baba bathu bakhulumela uhulumele sibabuze thini imbuze njalo yabona bakhanya imali kodwa imali abafuthi bifa imali ingini bafaka imithetho ezaweza ukuthi ngakhona ukwenza ibusiness amanye amazwe khaleswa miss business yabona abantu sebaleka abantu afuze banikeza imali sebaleka sebethetha ama routes arong ngenxa yokuthi lathi simisa izinto limiselane vulelana amatheko edlule ayadlula nje linikeza imali hey bantu.
Saba kakhulu ke sicela ukuthi lisithumezele imilayezelo yenu lingakhohlwa phela iWhatsApp number yethu 012024650318. Lithumeze futhizele laphana ke okutshengisela isibhono lesiyana esokuthi uyarekhoda phela bese usithumezela. Siyabonga. Siyasikhangele ke okwamanje esivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump wakwele Melika uthi kajahanga kangako ukuthi ayenze isivumelwano lo Kim Jong-un wakwele North Korea. Abakholo lwe-Presbyterian kwele Cameroon bathi abantwana besikolo akade bethunjwe ngamalocacha lo mphathisikolo sebebibuyele emakhaya abo. Ye, okwamanje ke sike sizwe ke ukuthi kwenzakalani kwele Melika.
Umnumzana Jeff Sessions umphathintambo ohlangothi lwe-Melika olubona ngezemithetho usetshiye umsebenzi kulandela ukucelwa kwakhe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayenze lokho. UTrump ubekhonana ngokuthi uSessions kalasandla kokwenziwa ngumnumzana Robert Mueller ohlolisisa ukwenziwa nguTrump labanye bakhe ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016. Kucatshangelwa ukuthi ilizwe leRussia lancedisa uTrump ukuba anqobe kukhetho lukamongameli ngomnyaka lowo. UTrump uyakuphika konke lokhu. Kusenjalo uTrump uthi lokhe ezibambe esidukwini kulandela ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lokudinga amalunga edale le-Senate loba nje bakhiphansi kukhetho lokudinga amalunga edale le-House of Representatives okunqobe khona ibandla lama-Democrats.
This election marks the largest Senate gains for a president's party in a first midterm election since at least President Kennedy's in 1962.
Ukhetho lolu ngolokuqala ukuthi ibandla likamongameli lithole izihlalo eziningi kudale le-Senate kusukela ngesikhathi sikamongameli Kennedy ngomnyaka ka-1962.
Candidates who embraced our message of low taxes, low regulations, low crime, strong borders, and great judges excelled last night.
Kudale le-House of Representatives, ibandla lama-Republicans livimbe njalo ukuthi lihluthulelwe izihlalo eziningi. Abanye bethu abalandele ekade sikwethulela uZulu okuhambelana lemithetho ephansi uphungula ubugebengu lokuvimba abantu bokuza emngceleni baphumelele kukhetho olusanda kwenziwa.
They excel.
Ibandla lama-Democrats lithokoze okumangalisayo ngokunqoba kukhetho lokudinga amalunga edale le-House of Representatives. Unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ibandla lama-Democrats kudaleleli uthi kumele wonke umuntu okusedaleleli adonse ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe le-Melika.
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't.
Silomlando wokuthi sisebenze ndawonye njalo sizivikele nxa kudingakala lokho. Idale eliphethwe ngama-Democrats lizazama ukuthi abantu basebenze ndawonye.
A democratic Congress will work for solutions that bring us together because we have all had enough of division.
Ingcweti kwezombusazwe unkosikazi Priscilla Mtonga Ndlovu uthi akumelanga uTrump atshele abantu ukuthi unqobile kukhetho olusanda kwenziwa kwele-Melika ngoba sokubusa ibandla lama-Democrats kudale le-House of Representatives.
Nxa esithi uwinile yena eluze ama-seats amaningi ku-Congress utsho ngapha ku-Senate lapha wine khona i just pick the few. Ondliweyo kakhulu nguye ngoba nguye kade campaigner a-sitting president, so udliwe uwina lokhu ngokwakhe.
uzokuyo phambili ke kuyahamba njani njengoba ke ama Democrats ayiwo asezibambe esidukwini ku House of Representatives.
Lokhu kuzanceda kakhulu ngoba i-government ye-America vele ifanele ukuthi iya-create-ele ukuthi bene checks and balance. So i-Congress yama-Democrats lakhezi sebezaba nakho ukuthi bakhangele u-president bamtshene ukuthi hayi lapha uyalahleka lapha hayi hamba so. Senzele ukuthi kube le-balance ama-Democrats lawa zizwe engabantu bevaliwe phakathi kombuso.
Ye, masa sikhangela nje kabanzi siyabona ukuthi omama baningi asebengene ku-Congress khona ngale. Kujoni konke lokho?
Omama bahlokozwe nguye umphathi welizwe. Umphathi welizwe kalanhlonipho labomama. Uyasithuka, uyasitshela esingakwaziyo, uyasibiza ngezitho. So omama bafuna ukuthi babe khona, bazembamba ngeyabo indlela abakwanisa umbamba ngayo.
UTrump uthi kumele ibandla lama-Democrats lisebenze ngonanzelelo edalele House of Representatives ngoba lokhe elamazinyo okudlithiza nxa befisa ukulwisana laye.
Ye, okwamanje-ke sesingena kuhlandla elinye-ke lapho esikhangela khona ngokwenzakala kwele Zimbabwe ngezizalwane zeZimbabwe-ke ezijiyeneyo. Namhla-ke silo mfundisi uJosias Mdenda wokholo lwe-Methodist Church kulangale-ke eBinga.
Kunzima mhlakabamba eBinga, just like anybody in Zimbabwe, izinto zinzima kakhulu. Intefo yezinto isikhomile, imali ayisalali, and again anybody else in Zimbabwe, abantu beBinga, they are hit hard. Joe wazi ukuthi ngale Binga vele abantu bahlezi njani. So kunzima kakhulu baba Dube.
So singathi nxa liphuma lisiyatshona abantu badlani njalo imali bayitholanga?
Imali akula lapha bayithola khona njalo okokudla yikho khonokho okuncane abakulimayo, kodwa vela kuyakwazi ukuthi imihlabathi yakhona ngale injani, ayishiyo eye-commercial farming ye-subsistence. So kunzima kakhulu.
Ye, akusilandisele sibili ukuthi lina alibancedisi yini abantu abaswelayo khona ngapha eBinga?
Siyaluthola ngabe uncedo lwakhona baba, ingabe kukhona lapho siyathola khona uncedo la sibili siyabanceda, kodwa kathe sakudla ukuthi ngaluthola ngabe uncedo.
Kodwa bayabuya yini abantu bezidinga uncedo khonapho?
Kakhulu bayabuya sibili bezidinga uncedo, and kutholakala ukuthi wena okumele unceda ula ncedo lwakhona. Kunzimele umuntu wonke phakathi kobunzima babo.
Manje ligcina libatshelana abantu?
Sigcina sibatshela abantu ukuthi le akulesi kakwenza kasibekezeli njengoba umumunje akulesi kakwenza. Kodwa tuba kukhulumeki lokhu ngoba ngingawukhayela isithweni zakhona abantu ukuthi umuntu ayethenga ikhukiweni nje $15 sure, i-2 liters ayethenga ikhukiweni ithulele $20 indawo, ithukela ayethenga $5 $7 i-2 kg. Kunzima bakithi, and i-transportation yeBinga abamabhizinesi labo bawonyelwe kunzima. And asazi Dube, asazi tembele enkosini kuphela.
Ye, kodwa nxa sikhangela ke pho abantu baphila ngani manje nxa kunje?
Bajobhadobha khonoko njengoba itshilo, ababelimile ukhula okuncane ukulitshana okukhona bajobhadobha. Abanye abahamba besebenzela ezindaweni bathole khonoko abakutholayo, babheke amahewu badle. Ezinye izimuli balala ngabakuthi sibili umumbo okhazinyiwe baze babanatha amanzi. Kodwa into enzima, impilo enzima.
Umfundisi Josias Mdenda ukwi-Methodist Church besixoxa laye esesiyansundu eBinga.
Ye, mahlabezulu lamhlanje ke silomunye futhi umculi esilaye khonapha akuthi sizwe ukuthi silobani. Sakubona mfowethu.
Yebo, yebo, njani wena?
Ngiyaphila njani khonapha?
Ngiyaphila kakhulu, ngiyaphila kakhulu.
Ye, sixoxa lobani lapha?
Sixoxani wamnulo olusingwele eKhezi. Ndiyena sengisithi maphika kukhona indoda oseyitshele inyama langifunde khona isikole. Kwaze kwathi 1984 ngasuka ekhaya ngashika indlela yeGoli.
Lapha ke mfowethu uzwakala ngani ni Soul Brothers eh? Uthi umculo lo.
Yeta with the mabe izwakala ngikhombe ikhulu ngayo futhi hayi cha. Ngama ngendlela efanele ukwenza ukuthi akulo.
Lapha ke I title yengoma le ithwani njalo hlabela ngani
umafutshana. Ikhadi bang sibiyana Well, I think you won't get this in one moment to Osana and I. So, the mother can ask now who is yet taller than the window for. But I'm finally done there, and after that, we need to cut up every hour or something.
Who's the boy again? Good, okay. I was still to Uchon. Kuya fiwa lapha mzala eh
awu ngiyabonga ngiyabonga futhi kho like kudona phela ngemizwa angangikhali ngiyembe lapho ngoba ngisanda wena into mangikhakha kakhulu kuya kuya
aha
eh ngiyinto mbengo sana awu phela into mbengo eyenze yakubini yini mkhana mbengo ngoba noma ikhathi tundu tundu cula ngento ayibona umuntu beyenze yakubini yini
Hayi kuyazwakala sibili mfowethu kodwa isikhathi iso esilo mhawu phela akuvalelise abalandeli bakho khonapho ye valelisa babo
support ngokuthi wena yikuthi esincane ngoba nani yebo kodwa ukuthi kusihlale ngicembe likhulu ngayo kodwa ke bakuthi siyabonga kakhulu ukuthi abona abasisaphethile aqhubeka basikhuthaza
hayi mfowethu sidabule kakhulu ukuthi sitholele ithuba ukuthi sixoxe lawe ungadinwa lakusasa
nandiyabonga kakhulu ngibonga kakhulu inkosi ibethi
ye ngalifisa ukuthi phela lisizwe kolapha-ke kustudio 7 ukuthi nsuku zonke lisiphoseleke amabizo enu lisiphoseleke nombolo wenzela ukuthi phela silixhume khonapha lapha elikhona libiseke umculo sikholiseni sibanele ye kunjalo ye singakalihlukani wothi sikhangele ebesikhokhela-ke indaba lamhlanje
kubhubha abantu abangamathumi amane lasikhombisa 47 engozini yomgwaqo kwele Zimbabwe. Abantu bakhala okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje oluyivalelisayo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube. Ngithi asihlanganeni ntambama. Bye bye.